ngalithona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje ke sixoxa lo mnumzana Winos Dube umkhokheli wenhlanganiso yezakhamuzi zakoBulawayo iBulawayo United Residents Association sixoxa ke ngodaba lokubana ubuyanga lendlala sobubhahile emadolobheni ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga.
Wena ngombono wakho njengomuntu okhokhela izakhamuzi ubona njani umumo ikakhulu owempilo lapho ukuthi abantu baphila njani nxa sikhangela ukubana lokucubungo lokukhiphe impumela yokubana hayi kukhanya emadolobheni lapha kuyalanjwa.
Hayi angazi ukuthi yebo angifuni ukuthi ngikhulume bese ngani ngivalela ngoba ngabe khona omunye engikhuluma lesi sikhathi elambile kodwa singazange sikwazi kodwa into esifithi sitsho ukuthi singakufaka sithi thina kulomubi ukuthi kuthiwa abantu kuyalanjwa kubo ngoba ngasithi abantu kuyalanjwa kubo sitsho sesibone izehlakalo ezithize kumbe sokufika la bantu phose kungesilahlekele imiphefumulo ngenxa yokuthi abantu balambile. Iqiniso likhona yebo ye ukhona ngethu elizweni lezimbabwe yebo lokhu saduba lokhu into zethu zingakabi kuhle kangako kodwa ngawulinganisa leminyaka le esidlile kuyo hayi kakufanani yebo yiye kunzima bukhona imali le esisebenzisayo khanya sokulowo buzima sokuthi abantu babelayo nje nabundance kwathi izinto kodwa-ke ungabamba idola lakhona yebo ye uzazuza something ukuthi uthenge ngoba asithi umuntu osemsebenzini nxa ele dola uyakwanisa ukuthi azuze ukuthi uyenelise ukuthi azuze ukuthi ngelantsha azuze something to eat.
Ye khona njengoba sisizwa ukuthi emadolobheni kakhulu koBulawayo ama-factory ayavalwa lokunye okunjalo akwenzi na ukuthi idola lonelo litshoyo litholakale nzima
njengoba nangisitsho ukuthi yebo ye ama-factory ayavalwa idola leli litholakala nzima kodwa kakwenzi umehluko kakhulu lo muntu ophila ngapha esemaphandleni kodwa ngoba ukudla abantu kukhona ngoba siyabonga unyaka lo ophelileyo abantu izulu line lezweni lapho abantu bayalima njalo into esinazo abantu bakithi bayenelisa ukuthi baye emakhaya ngoba abantu bezimbabwe kayisikho ukuthi ngabomteyemi uhlale edorobheni kwesi sikhathi ukuthi uyeme khonapho kuphela umuntu uhlezi edorobheni ngoba edorobheni edinga ukusebenza kodwa ule ndawo emakhaya abavela khona lapho kwenza ukuthi balime ngenxa yebadobha amagogogo akusikho lwana umungulwane njalwane seke sadlula kuwo wabo 2007-2008 lapha indlala yebo ngaba khona ngobunzima bemali loko siyavuma ukuthi hayi imali yakhona inzima sibele sithi thina kutight sibile emalini for people to have this money imali yakhona is really so tight la usithi ungayithola la usebenzise khonapho la ubone sibili ukuthi you do the best out of it.
Isikhathi lesi isikhathi sokuthi abantu bethole ama-bonus lokunye okunjalo kunjani wona umumo kathe sinxa sikhangela udaba lwezisebenzi kakhulu lwama-bonus.
I think ekusebenzeni ngapha lona sitsho ukuthi imisebenzi kayikho amakhampani lawo athwele nzima like siyakuvuma sike ukuthi umumo wethu lokhu sasawulungiseki kodwa-ke kulobunzima kodwa-ke hhayi abantu bayakhanya bayaphithizela behamba nje ama-up and down abantu bephila kodwa-ke i-excitement lezane njengalezo esizibonayo sasizibona eminyakeni eminingi yokuthi ufica abantu bengani balahlekelwa zingqondo ngenxa yokuthi kumbe kwisikhathi sama-bonus hayi asikakuboni ngoba kodwa ngakuyenzakala ngase sikubona kathesi yebo kungabe kukhona kwezindawo ano-two people akakuswelakali kwingxenye yempilo leyo bakhona abanye abantu omuntu into ye-excite angabambi $10 vele get excited angani aphambana ikhanda kodwa-ke abantu bakhanya kathesi bale-control bazama ukuthi ngalokhu abalakho bazama ukuthi baphile.
Manje nxa siqathanisa umumo okhona lakathesi lo mnyaka odluleyo ubona njani wena kulobu ngcono na kumbe kulokhu kusiya nganxele?
Hayi angifuni ukuthi ngithi kulokungcono mbe kulunjani mina ngifuna ukuthi ngikubeke nje ngithi mina uzima abantu bayaphila kodwa-ke siyagqajwa ngokuthi abantu bakithi eZimbabwe ngabantu esithi ngesilungu they are so resilient they can stand situations benelise ukuthi babe ngabantu abaziphetheyo. Into esiziqenya ngayo kakhulu ukuthi abantu bakithi eZimbabwe balokuzihlonipha lokuhlonipha umumo noma sokunzima kaze sibabone bevuka ukuxokozela besezoba njani ngoba bayisizwe esazi ukuthi bayaziphandela.
Hayi isikhathi sesingasavuma ungavalelisa abalaleli.
Ngiyathanda ukuthi ngilivase balaleli ngithi yebo yebo ngabe uzima lapha lalapha lisixolele kwesi sikhathi singakhuluma kunye singazwanga wena okhanya phakathi kobunzima kulusizo ukuthi sithi asikubula buzima kodwa ke abantu bezibabhe ngiyakhuthaza ukubana kasisebenzeni kanzima lesi sikhathi sokuthi silimele izulu elingana abantu bezibabhe we have no meal for being hard workers asisebenzeni mazibabhe amahle sisathene ilizwe lethu siyabonga.
Hayi lathi sibongile ubelela ngelethu.
Siyabonga baba.
Lo ke bekungumnumzana Winos Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lintshona lendaba lilala.